Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7. Ngomgqibelo omhla ka 21 kuNkwenkwezi 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umthetho ndaba kamanje namhla wedlulisele phambili ukuthethwa kwecala eletheswa umsekeli kamphathintambo kahulumende obona ngezokulima umnumzana Douglas Karoro elokweba impahla zokulima. Kulabesifazana abahlanu abathi bathwele nzima elizweni leOman ngokugqilazwa lokudlwengulwa ngakho bakhalaza ukuthi behlengwe ngohulumende labazimeleyo.
Engikhona bangirepha bayenza konke ubaba wakhona konke labantu abakhe vele bayandihlukumeza bangirepha bamvalele bendlise konke ledoti yabo. Ngikhuluma kunje kathi esimbalekile ngicathile kwenye indawo angikwazi ukuthi ngiyenze.
Usikhosana Buhlungu umculi ulengoma entsha ebizwa ngokuthi Khiwa ekhangelelwe ukwethulwa ngenyanga ezayo.
Sabengiza kana sabengiza Khiwa yimdo ngitshele ngokuthi uNkulunkulu umphakamisile wafaka kule mizini esengikile sengikhona ukuthika le mahhovisini lapha yamanje izikhabhula kangabona ukuthi ayisho kule tinto.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umsekeli kamphathintambo kahulumende obona ngezokulima umnumzana Douglas Karoro obotshwe izolo esetheswa icala lokweba impahla zokulimisa umiswe phambi komthethwandaba namhla odlulisele ukuthethwa kwaleli cala ngomvulo ozayo okutsho ukuthi uzalala esitokisini kuyona le impelaviki. Kubikwa wathatha ngaphandle kwemvumo amasaka omqoba inhlanyelo lomumbu leyembhida emningi kakhulu kunyanga ezimbalwa ezedluleyo wazithengisa. Impahla lezi kwakufanele zincedise abalimi kuhlelo lukahulumende njalo zazivela eGrain Marketing Board eMashonaland Central. Labesifazana abahlanu abathi bathwele nzima elizweni leOman ngokugqilazwa lokudlwengulwa ngakho bakhalaza ukuthi behlengwe ngohulumende labazimeleyo. Abesifazana laba bahamba kulelo lizwe besiyadinga imisebenzi kodwa sebekhathazwa yilabo ababaletha kweleOman. Intatheli izindaba yethu Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amantombazana la asuka ethenjwe imisebenzi kule Dubai labo ababikwa ukuthi bayadingela imisebenzi ama-agents ngesiNgisi kodwa bazibona sebese Oman. Unkosazana Sindison Leya oleminyaka engamathumi amabili lanhlanu 25 uthi ufike kwele Oman ngozibandlela lonyaka.
Ebesithi ngiyakuhambisa uyosebenza kwenye indlu uqeda usebenze kuyo ama-working hours angikhona. They were very long way ukuthi uyakwazi ukuthi ulale maybe 3 hours uphinde uvuye futhi uqase ukusebenza. Ungayala bebesithi bayakuthengisa bekuhambise kwenye indlu enkulu kulaleyo osebenza kuyo. So sise-ofisini khonapho bebedimanda ama-2.5 ukuze besiyirelease. So imali yangkhona.
Omunye obalekileyo njalo esikhuluma la ecathile kwenye indawo kulelo lizwe ngunkosazana Bongi Dube oleminyaka engamathumi amabili lambili 22 uthi usekhathele ngokubhinywa.
Siyacela abazali bethu ukuthi khona lisincedise kwezinzima lapha sahamba sithi siyodinga impilo kodwa kunzima basithathele amapasipoti asilalutho basiyadubeka lapha. Cela lisincedise le government ingenele
sicela isizo.
Unkosazana Nobuhle Dube uthi wayetshaywa abemenza isiqhili sabo njalo beselungiselelwa ukuthengiselwa omunye wesilisa ngoba engafuni ukudlwengulwa.
Wahle vele wazonda wangithethela ukuthi ucela ngimnike ifoni yami yonke into engeyami ngimnike. Waqeda lapha wangitshaya engitshaya ngezibhakere ngiphanta engidrega. Waqeda wasivalela wathi akasinika ukudla akasinika amanzi until sizasibhadala imali yakhe. Yikho lapha sasibonile ukuthi kungcono ukuthi sibaleke. Sasesibaleka sathola indawo encane yokuhlala but asikwazi ukuthi si-safe yini ngoba siyakwazi ukuthi bayasidinga okuserious.
Ukhala ezimathonsi uNkosazana Mabhulu Ncube osuke kobulawayo leminyaka elithumi lasitshiyagalolunye 19.
Hayi lapha engikhona bangirepha bayenza konke ubaba wakhona konke labantu abakhe vele bayandihlukumeza bayandirepha bamvalele bendlise konke le doti yabo. Ngikhuluma kunje kathesi ngibalekile ngicatshile kwenye indawo angikwazi thinge ngaphi.
Unkosazana Rumbi Chuma uthi bafuna imali ukuze bamkhulule njalo ucela usizo kunina.
I talk to them like I can't raise the 2500 they need, so they said so I pleaded with them if maybe they can adjust it, so they adjusted it to 1500. Mommy, can you help me with that? They said if I give them their 1,500, they will allow me to go. I have only 15 minutes to chat with you, so can you please respond?
Hambisa amantombazana la abase Harare banqabile ukukhuluma le studio 7 kodwa uNkosazana Monica Mtsonga umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko lokusakaza uthi uhulumende wakhe yole mizamo ayenzayo yokuvikela ukuhanjiswa kwamantombazana e-Oman.
Figure issue which is being dealt with from government, that's what I can say. But it's dealt with, we are making sure that our people cannot continuously be cheated by ruthless people. But in terms of telling you exactly what is being done, that's why I want to give you the permanent secretary for foreign affairs.
Unobhala jikelele ogatsha lukahulumende weZimbabwe olubona ngendaba zangaphandle kwelizwe uthe silobele ihhofisi yakhe imibuzo ngalolu daba ukuze aphendule. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Izakhamizi zeGaranyemba eGwanda zithi zixotshe umphathisikolo weGaranyemba Primary ngolwesibili zimethesa icala lobuqili ngoba ibikwa iqambele amanga enhlanganiso ezimeleyo eyamadonors e-Edu Foundation ebibhadalela intandane imali yesikolo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Lanxa imali yama-school fees i-R130 nge-term kulesi sikolo kubikwa umphathisikolo unkosikazi Audrey Moyo ejele inhlanganiso yamadona uthi $20 okuyimali elingana le-R300 wazethayele inesikhewini. Inhlanganiso yabe-Edu Foundation esiza abafundi abaswelayo ngokubabhadalela imali yesikolo ibikwa ilahlekelwe ngamadola emelika angama-$350 i-$350 kulandela lesi sehlakalo. Umnumzana Godfrey Moyo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yabazali beGaranyemba Primary utshele umsakazo we-Studio 7 uthi ngempela bamxotshile umphathisikolo. Sixoxe lo sobhuku umnumzana Mlamuleli Moyo othi ukhanya sengathi kunengi unkosikazi Moyo angaqhubi kahle kungakho bemkhombe indlela.
Ukhanya kulobusela emalini zedona besincedisa kuzo abe-H Foundation ngoba kukhanya esebenzisa amarisithi angikho esikolo angekho emthethweni njalo kukhanya kukhona okuningi okungavela ngemuva. Njengoba abazali becabanga ukuthi hayi kungcono asuke esikolo kwenzela ukuthi kungabi le information agcina ayiveza mane ayidala cina ichathise ubufakazi esikolo. So yikho hhayi abazali bethekho nayi angcono aphume nxa vele kusenza ayedinga indawo kwezinye isikolo athi eGaranyemba.
Lokho kugcizelelwe ngumnumzana Miklas Ndlovu ongukhansila ka-13 eGaranyemba.
Kuliqiniso sibili ukuthi bamxoshile abazali. Ngithe ngifika nje ngithola umbiko nalowo ngasuka ngakhona ngafika ngabona yena uChalimani ekhuluma ngakho wayengitshengisa lama minutes akhona ukuthi abazali bathe abasamfuni uhedi ngoba kukhanya kulezi mali ngiyabona ezamafizi angasihambisanga kakahle kwafika esigabeni sokuthi hayi abazali sibili bathi kahambe.
Umnumzana Agent Moyo, umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni, uthi iningi labaphathi bezikolo lilakho ukulingeka ngenxa yekholo labo eliphansi.
Silusizi ngesehlakalo esinjalo nxa kukuthi senzakele. Ababalisi kathesi sebehola imali encane kakhulu, wena ungathi ungaholi lutho ugcinisa inkakasha zemali. Asikhuthazi ukuthi abantu badle imali zabadala or ezesikolo, but sikhuthaza ukuthi uhulumende angezelele ababalisi imali kwenzeka ukuthi bengahlela zinhluphe ezinjalo phambilini.
Unkosikazi Moyo kaphendulanga imbuzo esimthumele yona ngalolu daba esithi sikhulume labakhulu bakhe kugatsha lwezemfundo. Umnumzana Taonga Nandoro oyisikhulumeli sogatsha lwezemfundo uthi basaluphenya udaba lolu. Ababalisi bahlezi bekhala ngeholo abathi liphansi besithi bafuna ukuhola amadola emelika angaphezu kwamakhulu amahlanu i-$540 ngenyanga ukuze baziphilise nemdeni yabo. Kusenjalo umbaliso yedwa labafundi ababili esikolo seGaranyemba Primary bathola ngalebe legciwane le-coronavirus kuliviki. Kwathaba lethumi lambili abagoqela abafundi besikolo sesilonga ward 15 eGwanda South labo batholakala bephethwe ileli gciwane. Umbiko okhitshwe lugatsha lwezempilakahle ngolwesine uveza ukuthi elezansi emandebeleni lihamba phambili ngenani labantu abahlaselwe yileli gciwane lona eliphethe abantu abangamakhulu amane 400 okwamanje. Abezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuthi aqhubekele phambili elandela iziqondiso zokuvikela lomkhuhlane njalo akuhlatshwe iJackson ye-COVID-19 vaccine. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sizwe umbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Izigidi zabantu bakwele Ethiopia ziqhubeka zihlaselwa indlala ngenxa yempi. Langesikhathi sokuthula abantu ezigabeni ezihlaselwe kakhulu bebezaludinga uncedo lokudla ngoba sokuleminyaka emithathu kungelazulu lesivuno eseneleyo. Kodwa ngenxa yokulwisana kwamabutho kahulumende ephathisana lamabutho omanyano wesigaba labenhlanganiso ye-Tigray People's Liberation Front kumbe TPLF sokwengezelele umumo obuvele umubi. Umanyano we-United Nations uthi abantu abedlula isilinganiso sokungamachumi ayithoba munwemunye ekhulwini 90% abesigaba se-Tigray esilabantu abayizigidi ezinhlanu lengxenye 5.5 million badinga uncedo ngesiphangiphangi.
Lo bekungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Namhlanje kweziphathelane labesifazana siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lonkosazana Roselyn Ncube, isikhulumeli sebandla lezombusazwe by Economists and African Democrats, i-LEAD, elikhokhelwa ngowesifazana. Kambe owesifazana engalibusa yini eleZimbabwe?
Sithina njenge-LEAD, thina silo president wethu uLinda Masarira ungumuntu ongumfazi. Sibuye ku-national chair wethu ngumuntu ongumfazi othi uCaroline. Sibuye ku-secretary general wethu ngumuntu ongumfazi futhi uPrecious. Usikhulumeli ngumuntu ongumfazi futhi uRoselyn Ncube. Yikho ke sifuna ukuzama ukuphakamisela abafazi ke bebambe labo izikhundla ezaphezulu abangasezi bafabaziphiwa ngamadoda singangena kwamanye amaphathi. Ngakho ke sithi khona abantu buyani livothele lithi Ubuyani lisivotele lonke liyekele ukuvotela amaparty ngokuthi bayaziwa singathi popularity ngesikiwa sithi hayi gasivoteleni lithi sivotele umfazi sivotele umfazi obe nguyo obambilizwe kathesi singakhangela amazwe wonke abanje ngabafazi siyabona ukuthi azwe laphumelele njengeGerman sibona ukuthi khona kule stability noma ku currency yawo imali yabila amandla ngakho ke siyabiza ama fellow women ethu ukuthi please buyani sivothele umuntu wesifazana buyani sibambane buyani siyakhilizwe lethu singabokhangelana phansi ukuthi ngokuthi ngunaka amandlo ngokuthi ngusta hi singakhangelani phansi akasikhangelani ngengabantu abakwanisa ngokuthi sizwa ukuthola khona noma ngama esindebeleni sethu ukuthi umuzi ngumfazi yithe siyakhile imizile yithe siyimisileyo ilizwe lelimiswe ngabafazi
yiziphi inhlelo elizazisungula elibona ngani zingathuthukisa impilo yabesifazana lamantombazana labasakhulayo njalo kuyini elingakuxwayisa ukuthi uhulumende ukhone ngakwenza ukuthuthukisa umnotho welizwe
singafuna ukukhangela nje ngendawo yezemfundo umntwana oyinkazana nguye ezingazani usalele emuva nguye sizazama ukumphakamisa umntwana oyinkazana sibona ukuthi khona akulama child marriages sibona ukuthi akula bantwana abayendiswa bengafuni sibona ukuthi akula mntwana oyinkazana othathwa nje kuthiwa khona yena uye nguye oyebhadala ingozi njenge esintwini sethu esingamathi nje ngama cultural ama barriers saka ikho konoko esizabe sikubona futhi ukuthi khona abantwana bethu ngamankazana besukunyise lebefanana labafana bengaba ngabafana labo futhi kufuze besukume kodwa besukume nje bebanye lamankazana sibone nje ukuthi khona izikolo zonke abantu ziyabe affordable abantu bonke bekwanisa ukuyebhadala abantu bonke bekwanise nje ukuthi uhambisa abantwana besikolo bangafunda enze umbhoda nje ukwanisa umuntu wonke nje umhlabathi uzaphuma umuntu wonke umhlabathi awusezuphukethwa umuntu wonke uzabe kwanisa ukuzilimela umuntu wonke uzabe kwanisa ukuphumisa ukudla okukwanayo lemuli yakhe ukudla ozahambe ukuthengisa ngokuthi sibona ukuthi khona abantu bonke bafuze bencediswe kungabe ngama fertilizers ngama tractors okulimisa inkomo umuntu wonke kwanisa ukuthebe le ezimele lemuli yakhe ngakho ukuhambisa umntwana nesikolo akusize kube inkinga nje kuzabe into elula nje ukuthi kona umuntu wonke abekwanisa ukuhambisa umntwana nakhe ngapi esikolo
leyo bekuyingxoxo lonkosazana Roslyn Ncube isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele labor economist and African Democrats elead esixoxelaye eseyabari
Ngengelichiye okwesikhatshana ezandleni zika Chris Gandehu we Studio 7.
Ngalichona njani izulukandaba siyadibana kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ehlaziya ezombusazwe okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga lami ukwamukela kulolu hlelo ngibikelelwe namhlakazi labalaleli
ubona njani umumo wezomnotho
eqinisweni leli lizwe into othiwa ngumnotho sokungamaphupho kuphela akusela mnotho ongakhuluma ngawo abantu nxa bekhala kabazenzisi ngobana impilo isilukhono ongakaze ukubona akulanto ethengekayo akulanto ebambekayo zonke izinto zakhona seziqanise amaqaqa ngenxa yokuthi nje akulalutho akulamali akulamsebenzi yona le imali okumele ibe yimali esetshenziswa ngabantu isilahlekelwe lizinga lokuthenga lona ibhondi lelo sesibuyela emuva lapho esavela khona 2007-2008
umongameli Emmerson Mnangagwa uke wathi yena akhona amankampani akhanya esebenza lamazwe aphetsheya ukuthi intengo yokudla lempahla iqonge ezitolo kungakwenzakala yini?
Angithi nguye umongameli, nguye ophethe intambo zokubuswa kwelizwe leli. Angithi kumbe zinhloli zakhe ziyamtshela nxa kukhona okukhona. Kungani bengachazwa bona babantu nxa besephula umthetho nxa kulomthetho onjalo? Yindaba bengabotshwa bahudulelwe enkantolo? Udubo ngohulumende lo layena lwana owedlulayo yikuthi izikhathi zonke bathola ithuba lokugcona abanye abantu bona bengaziboni ukuthi benzeni. Kanti bona labo bantu babelamandla anganani adlula awakhe alawo okubusa ilizwe leli. Nxa lawo mankampani esenza khona lokho kutsho ukuthi phela yena njengohulumende uhulumende lamkhokhelayo ngala msebenzi ngala ncedo amandla akubonabo abatshoyo. Kodwa mina kangikholwa lokho. Ngibona engathi okwenza ukubana izinto zonke lezi zibe yilokho eziyikho khona yikwehluleka kwakhe uhulumende ubeka phansi imigomo kumbe ama-policies aqondileyo abambekayo azwakalayo, hatshi lokho esikubonayo kwelinye ilanga ungathi ngamandlwane. Asoze ukuthi namhlanje amabhanga angakweledisa abantu imali dukuduke kuseni kusasa, hhayi ayisikho kade sikutsho. Kwini ngubani ongabuya azolungisa afake imali yakhe endaweni enjalo? Ngoba ukubuya kwamakampani ekuthi bazohlanyela imali zabo lapha kufuneka kube yindawo ezwakalayo ezavikela labo abafaka izimali zabo. Mina kanguvumi lokho, kangukholwa umongameli lamandla kabachaze abaveze sibabone lathi abantu abasifaka ebunzimeni. Iningi lethu sithi ubunzima esilabo esibhekane laba sobamakampani asuba ngaphandle kwelizwe ngobubangelwa yikwehluleka kukamongameli lohulumende wakhe lebandla lakhe elibusayo.
Umumo okhona ubona ungani uzaba lomthelela na kukhetho oluzayo?
Iye, kumele umthelela ube uzakuba khona sibili ngoba nakati abantu phela baya bevuleka amehlo lengqondo ngokuhamba kwesikhathi. Ukhetho lolu okade lukhona olwendawo lolu kuthiwa lwama-by election ngibona ngathi yinkomba nje ukuthi ngomnyaka ozayo inkonyana ezawuchitha umuthi kula madoda. Njalo kati-ke ngibona ngathi vele udubo lokukhethwe yikuthi uhulumende lo libandla lakhe kabakunaki konke khona lokho, bazazama ukusebenzisa indlela ezingayisizo ezitholakala esisekelweni sombuso ukuthi bahlale bese emandleni okubusa. Ngoba eqinisweni abantu lapha kuleli lizwe badakekile. Sengisitho labo bona laba abathi basekela ibandla lona leli elithi liyabusa lona libhildize abadakekile. Ngoba indlala isishaya sonke, ukukhwela kwempahla isishaya wonke umuntu, kuswelakala kwempuphu ezitolo kutshaya wonke umuntu. Ngakho-ke ukuthi usekele ibandla elinjalo ufelwa ngabantwana la ubulawa yindlala kungathengeki lutho, uyabe ungumuntu onjani ozabambelela entweni enjalo? Ngibona ukuthi umthelelo uzaba khona abantu sebekhathele ngalaba bantu. Abantu bangesaba ukukhuluma kodwa iqiniso kumele likhulunywe. Abantu bakhathele ngohulumende lo, njalo abantu abaningi ngibona bazimisela ukuthi alubuye ukhetho lwangomnyaka ozayo uza kukha phansi umngane ukhona lo undoda lebandla lakhe lohulumende wakhe.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Hayi, siyavalelisana ke balaleli kulolu hlelo lwanamhlanje.
Lo ke bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lila.
Siyabonga Chris. Ngesizwe ingxoxo esiqhubela lomculi wegwamba enkayi uSikhosana Buhlungu ngengoma yakhe entsha esalungiswa ebizwa ngokuthi Khiwa ekhangelelwe ukuphuma ngenyanga ezayo.
Zalenzela manga phakathi komnyaka.
Kukhona umama osemtheka awuthandekile osebenza kusigesezeni ngusikhosana bendi washa ingoma kamtei. Ingoma le sesiyipheka sayipheka sasesiyikhiya halfway ayikabile vidiyo yami sozela sihle uzantela inyangana lelandelayo ukuthi kuyekutheka siyiphuthise mama wami. Sithi khona uNkulunkulu kakhalalelisa izenze phambili sisiya phambili ukuthi thina.
Lapha nxa likhuluma ngekhiwa liyabe likhuluma ngobani?
yazi ngangitshele mama wami ngangitshele ukuthi khona sebenzisa sana sebenzisa khiwa ngitshele ngokuthi uNkulunkulu umphakamisile wasaka kuleli dlini esengikilo
litsho ngokufanisa nje kumbe liqinise ukuthi ngempela sebelibiza khiwa
vele mama lapho engikhona sengijona ukutheka le mahhovisini lapha lamanje izikhaphela ngangingabona ukuthi hayi sekule tinto ngabona sikuthi abantu basithi hayi utshane uthina kuthili katata
manje le ingoma ethi khiwa ungasitshela nje ichorus yangikhona kumbe ivesi ukuthi ihlatshelwa njani sibe kwazi okuzayo
sabenziza sana sabenziza khiwa yimdo yimdo so phambili anti lafana siyazi ukuthi amagoka avevuma ngoba anti nga upheka sabe sengipheka ndabanye sengipheka ngedisa mbhepu ukuthi kube mnani so ikosithi amele ikhodisekele kuthi ngangakayiswa sesile kwethu yana mama ikhayakala zizabulalana lo ntese yana iyandisa imota
yebo
yaniyandisa imota ngoba ilo nkulunkulu phakathi ithi unkulunkulu kakhalalelwa unkulunkulu nguyothelayo
suhle zikuhle khona ngapho kwenduna unkalakathi kumbe lokhu ukhumbule emuva
angaboni isupho khiwa ngithe ngiyakhangela kube lothi into kakhulu ukusuka laphana ngasuka khona
o awukhumbule umakhelwane owabachiye emuva
umakhelwane labana ngiyahamba ngibabona kodwa sengikhonisa lapha abangifake khona lapha
inkomo ziyazalana lo muzi uphele
inkomo mama sezithi khulile ukuthi sezikhulisana ukuthi sezimele zandele inkunzi ngoba sezisukile kubabi ngamathole yesesizanga sezimaxotshwa anytime ngoba laphaa zivuya bezingamathele ngazondla kuhle njengokuthi zinyeniswa njani zifake emadeleni umuzi wami mama amangamabi uNkulunkulu sibi ngiyambonga labantu abangisekele emzini wami ngibona sibike akula problem lokho ngikhwentina kukuhle lapha
kukhona yini okunye okutholayo kulokho akuphiwayo zikhona iinkukho zifuyayo kumbokunye
hayi inkukhu mama owakathesi leke bendithembiseko zemvele ukuthi ngizazithiwa kodwa azikabuyi
kodwa kuyaphileka phela ngenkomo kuphela kumbe hhayi lokhu udinge inye inzuzo
loke ngiyabe ngifuna ukuthi ngizuze imali yangincedisa ngayabe ngifuna nje ukuthi abantu bami labo bazuze ithukelana ngoba ngangumuntu ngeke uhlale phela ungala duri esikhwameni
kodwa kulezi nsuku tshona usenzani lokhu uchaya yini
magrosaile mama ngabona ukuthi ziyalandela ukuthi hhayi usihlweni kuthela ukuthi ukhangabe uchaya ezitaladeni uyakukhipha isithuze nasikuphakamisile angcono nxasiyacha kube lethiwo ukuthi umuntu uthole umdlalo wakhe ndiza kubonga ngokungaka kungcono lokhu yakho
kodwa bayakubiza abantu emdlalweni yabo
sebebakambiza emthadeni laphana ngachaya hhayi bafika bambhadala sibili ngathenga umsisi lasikela labantwana kwakukuhle kwakuda buthadwa lapho etohwe la kwinyangedlulileyo
ungabachiyela liphi abalaleli nabalandeli bakho
ngithi balandeli baba abahlonphekayo nje abathandekayo ngithi asiqhubeke nokundithakazelela ebakwenzayo ekuhlaniseni lamuke ngithakazelela angami inkosi ngasikhophela kungabi nomuntu ezasidabanisa aningangeni isathana
ngiyabonga abahlonipheki lonke elangiholayo kumnyaka ophelileyo ngize bonga inkunzi zangikhaya ogadeni umfana wesikrosini umaji ngizobonga undanya ngomzimba umsebenzi abawenzayo ngithanda lonke bakithi ujesu ungamkhuza uyahlonipha dala ngete
Hey umndandila
lapho ke sizwe ingxoxo esiqhubela umculi wegwamba inkayi uSikhosana Buhlungu echasisa ngengoma yakhe entsha esaphekwa ebizwa ngokuthi khiwa ekhangelelwe ukuphuma ngenyanga ezayo bathi hayi abasoze besizwise nje uhlambana lwale ingoma ize iphume singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela Ngulabesifazana abahlanu abathi bathwele nzima elizweni le-Oman ngokugqilazwa lokudlwengulwa ngakho bakhalaza ukuthi behlengwe ngohulumende labazimeleyo. umsekeli kamphathintambo kakhulumende mnumzana Douglas Karoro uzalala entolongweni kulimpela viki olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.